Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesigugula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayelesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Sina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokudlabo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona ama radio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGechenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokho belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye base South Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa ngamazwe angamokhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami, ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli. Ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje enje enje, usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhangela indaba le esebhinga bele radio enye yabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke, ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi-ningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebule njini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthukulula amagagase ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo loZindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse ilizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lowa amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenzisa iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi, ayisinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokhela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo. Ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubela umsebenzi wakho, uzitshayela ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi useyenza ama steps okuthi ama community radios ebe khona singakhangela since July oka 2019 so kube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and upermanent secretary o Ministry of Information Publicity and Broadcasting Services uMr Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses and nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebekwazi ukuthi banga apply njani lokudefine ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale application fee e 8500
unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe
urongwa hokupa malicense wava pachiero chapamusoro tatova pedo pedo izvozvi panga pane dambudziko remitemo
ohlelo lokupiwa kwamalicense solokusibanga saphezulu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawonga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo
kodwa umsekeli wesikhulume seMDC umnumzana Luke Tambolinyoka uthi uhulumende wezanupf kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice. In Zimbabwe there's no
sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu sizwa ilizwi linye eZimbabwe akulalanga le radio lilanga lemisakazo yezanu PF bakhuluma ngezanu PF lomnanga imisakazo yethu ikhuluma ngezanu PF akusoze kube lenguquko ama license amaningi aphiwa abantu bezanu PF
ngomnyaka ka 2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemsakazo njalo umele iphe imvume yokusungula kwemsakazo ezimeleyo yezigaba inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa MISA labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenza isekelo sombuso welizwe kodwa lokhu kuyisindaba pendule lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VIP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ochasisela uSthandekile Mhlanga oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe ezidinga. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale sivade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona. Sile nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawayo ehlanganisa amabandla wonke yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi singenza njani. Kuze kube nomonakalo etsholotsho sasebenza sonke sathumeza ukudla kwaba nomonakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phansi ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badilikelwe yizo labantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phansi kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyancedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lemvubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko, njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima. Ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzi lezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane. Abantwana abezimoto ezidilikelwe imizi yabo bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ezamisebenzi. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abanakuthi abanalutho.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. laku-shortwave 12080 laku-15775 kilohertz u-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzene bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakhophoni okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba
UChris Gande weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathe ukuthi kanxa uhulumende ebone into wayifaka singasukiseki ngayo silokunye okungcono esifana nta kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenzelona kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi kona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Akusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho okwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eTsholotsho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hhayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi imbuku le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zana ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengiswa emfikeni omnyama lwaba kuthi i-black market. Asihambiseni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona apha ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sebonakale efuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukani thuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangena labana ngoba bayakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So kusiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo wehulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So handa wenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngatiseleza amakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona anta ona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba bamangwenya.
Aphela nguziba uthi mazeli yalo ukuthi coupon kayisebenzi. Khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho. Kodwa okukhona madoda ukuthi iZANU-PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930-something sekusokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy kabavula umsika abathi ngiyanxa ngifuna ukuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu becontrola izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akuthithi lutho. Kwakungena engqondweni yabantu bezanu-PF futhi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi alilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hathi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho emadoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha uMnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imbono.
Usela wenkosi yabona ucunile yabona izami iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yesenze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukube bethi hayi izandu yenze lokho anyway yinto engiluthile kona ngathi hayi asho ukuthi ngoba yikuphelelwa yikubonisana ngoba ntabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngama-civil servants abanjengami layo usitela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakani nokuthi wena waye befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwabana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele sihle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona ukuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela mpini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis. Uhulumende olalelayo kakhulu angaze bona uhulumende olalelayo nyelo njengoprezident wethu umdala wami yalalela lokanowenzaa ngikhuluma sokusase yabe lapha ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilo baba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapha koBulawayo
but low at low house, I let you get in the other. As Alan and the state house, because this kid was Yalano, Yalana Labasu, if you were Lalla Bang, I've been material. So, as in Jeremy, as much about Kulman, about Tibet, and I wouldn't have a card, the part that wouldn't land, wouldn't the widow with Sakamuzi, says Kabasiti, and one with Pumula in Asira, and Pumula East to go cover, she wanted nothing to be really. As soon as the woman then started the Pumula East, which one of my marrows is a mover, she tata, as she have a, but like the town number, Bansi Alabana, one of my marrows, a tata footy, as they keep up with Big Dog.
Yeah, mina ngithi mina ngiyalokhu ngichazisa ukuthi impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumeni weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza. Bapho ukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala ukuthi kuyahambelana la mapolisi akhona, hathi umfika kavuleke abantu bathenga umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenga impuphu laba abafuna khona. Abantu nxa becomputha intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF, umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilani mina,
chilani mina,
ungijelani
mina, asekhona
chilani mina,
ungijelani
wabafana benda, ungijelani bani,
asekhona
Abanye
bathi uhambuze Dlamini, cha bubo asekhona majeje welabi.
Abanye
bathi uhambuze Dlamini, cha bubo asekhona majeje welabi.
Jelani mina,
jelani mina,
ungijelaba,
ngijelaba, asekhona yena majeje welabi.
Chilani mina,
chilani mina,
chilani
mina, chilani
mina,
chilani mina, chilani mina, chilani mina, chilani
mina,
chilani asekhona majeje welabi.
Yeyi wena wenkumusikhaleswe, kumusikhaleswe,
wenkumusikhaleswe, 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 wenkumusikhaleswe,
Maphimbo amnandi ngempela, asekhona amachichi, iso isihloko sengoma le siphiwa iliqembo lembube iLet's Speak Black Mambazo. Walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala, asithikalale ngokuthula. Singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. KuZulu weZimbabwe, umanyele lamanye amazwi womhlaba, ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.